sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alami ngibonge uTano Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izolukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolosine mhlazi ku 7 Mpandula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Sokuqhamuke ukungezwani kubandla le-CCC kobulawayo kulandela isinqumo esathathwa ngumkhokheli webandla esokuthi kukhethwe umnumzana Douglas Coltart ukuba ngumeya okungafunwa ngabanye.
Umuntu esikhaya niluduza kokhela idolobho lakobulawayo enze lokho okuza kwenza ukuthi idolobho lithuthuke ngumnumzana David Coltart oligqweta osesebenze lapha kuntuduzi yathunqa iminyaka eminingi.
Ibandla le-CCC lithi amalunga edalela ephalamende azagcotshwa lamuhla lanxa bekulabanye abakade besithi kungangenwa edale ngenxa yempumela yokhetho abayisolayo.
Engingakutsho kathesi uma ulikhangela ilizwe leli lifile lunxuwa akula migwaqo amagetsi seqalisile kube hamba loba wethe amagetsi engahamba abantu bamfonele kangazi dwe sitsho nini so amagetsi seqalile ukuhamba.
Amakhansila akobulawayo afungiswe ukuqalisa umsebenzi izolo azafundiswa ngokusemthethweni okuphathelane lomsebenzi wabo kuhlelo lukahulumende olwe-induction edolobheni leGweru.
Ya, ngithabe kakhulu njengomama ukuthi omama bemakhandeni bangithembile lami ukuthi lawe hamba njengomama uyemela abanye omama.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokuqhamuke ukungezwani kubandla le-CCC kobulawayo kulandela isinqumo esathathwa umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa esokuthi kukhethwe umnumzana David Coltart ukuba ngumeya okungafunwa ngabanye. Iphephandaba lobulembu elesayithi lithi kulabantu abalemali asebefumbathise amanye amakhansila ukuthi angakhethi uColtart. Ukhetho lukameya lomsekeli wakhe lukhangelelwe wenziwa ngomvulo ozayo. Umsekeli kameya bekuthiwa kukhethwe olwela ilungelo likaZulu umnumzana Dumisani Nkomo. Kodwa imbiko esiyitholayo ithi uNkomo laye abamfuni. Isayithi ithi uNkomo loColtart babonakala bengafuni inkohlakalo okwethuselabo abalemali abafuna ukuthola amathenda ngudlu. Abazi ngokwenzakalayo batshele iStudio 7 ukuthi abaqoqa ukungalaleli uChamisa bafuna ukuthi umnumzana Donald Mabutho abe ngumsekeli kameya. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Amakhansela akobulawayo azalandela umlayezelo kamnumzana Nelson Chamisa, azalandela umlayezelo izinqumo ezebandla le-Citizens Coalition for Change. Umuntu esikhaya niluthi uza kokhela idolobho lakobulawayo enze lokho okuza kwenza ukuthi idolobho lithuthuke ngumnumzana David Coltart oligqweta osesebenze lapha kuntuduzi yathunqa iminyaka eminingi njalo engumuntu owaziwayo ukuthi ulwela amalungelo oluntu. Ye ehlala isikhathi eside njalo kobulawayo uColtart umuntu owaziwa eligqweta elingathandi imisebenzi eyokutshontsha lokho kwenzwa izigilamkhuba lapha kontuduzi yathunqa. So nxa engathola usekelo kwamanye amakhansela idolobho lethu lingathuthuka. Lokhu yisinqumo esi-Citizens Coalition for Change lapha kobulawayo asikhayeleli ukuthi kungaba labanye abaphikisana lakho. Sikuzwa khonapha kungumbuzo otathina sikahlani lakho.
Kubasekeli bakameya sizwa kuthiwa umnumzana Dumisani Nkomo ukhanya nguye ozaba ngumsekeli kameya. Kungakuliqiniso lokhu na kumbe bakhona njalo abanye abakhangelelwe ukuthi bengaba ngabasekeli bakameya?
Yebo, kukhanyelela ukuthi uDumisani Octavius Nkomo niyo ozasekela ubaba uDavid Coulthard. Kodwa ngiyakhuluma laye namhlanje ekhansilini wantshela ukuthi yena kaboni engena. So sithi ukuthi kwesinye isikhathi yena niyosevulela amasango ukuthi kwesinye isikhathi kukhethwe omunye phakathi kwamakhansela ongaba ngumsekeli kasodolobha.
Lo ke ngumnumzana Sidan Chirodza isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo. Kunjalo nje amalunga amadale eParliamente womabili abalisayele the House of Assembly lele Senate azagcotshwa lamuhla ukuze aqalise umsebenzi. Ibandla lezanu PF lilamalunga alikhulu elilamachumi phose ayisichiyagalombili 176 ku-House of Assembly nxa ehlangene lalawo angene kuleli dale phansi kohlelo lwe-proportional representation. Kuthi ibandla le-CCC lona lilamalunga edlula kancane ikhulu 103. Kudale le-Senate iZANU-PF lamalunga angamachumi amathathu lantathu 33 kuthi i-CCC yona ilangamachumi amabili lasikhombisa 27. Kuleli dale futhi kulezinduna ezilichumi lasichiyagalombili 18 kanye lamaseneta amabili amela abantu abakhubazekileyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ugcotshwe ngomvulo ngemva kokhetho olusolwa ngabaningi abagoqela benhlanganiso ye-SADC le-African Union besithi aluqutshwanga kuhle. Umnangagwa uzakhetha abaphathintambo bakhe ama-ministers nxa amalunga ePhalamende esegcotshiwe kusasa. Abanye abalandeli bebandla kunye lenye inkokheli bebesithi kukhalalwe ukungena edale lakumakhansili ngoba bengavumelani lempumela abathi yaba lokuqilibezela. Kodwa izolo ibandla le-CCC lithe libone kufanele ukulondoloza khonoko okwingcosana abakuphiweyo besaphikisa impumela ikakhulu ekamongameli. UNtungameli Nkomo Studio 7 ubuze ocubungula ezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso ye-ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuthi yikhabhinethi enjani abantu abangayikhangelela kuMnangagwa.
Sile sifiso sokuthi alubana bebezaba ngabantu abazaba le approach etshiyeneyo laleyo ele 43 years yokubana abantu instead of ukusebenzela ilizwe ukusebenzela abantu bethuthukise ilizwe, kodwa sibone abantu abasebenzela ukuzithuthukisa begcwale ngezimoto ezinkulu, abantu bedubeka kungalama ambulance kungalamgwaqo. Kathesi sile problem yokuthi labantu abacabanga ngokuthi bona umnotho welizwe ngowabo ngoba bona bengama cabinet ministers basebandleni libusayo. Sifisa ukuthi alubana bebezangenwa ngumoya nje wepatriotism le-loyalty to the country belisebenzela ilizwe lelo.
Ikuphi okumqoka Fuzwayo abamele bakuqakathekise nxa ungaqamba okunye kwakhona?
Engingakutsho kathesi uma ulikhangela ilizwe leli lifile lunxuwa akula migwaqo. Kathesi bengibuya amagetsi seqalisile kube hamba, lowo babowethe amagetsi ngahamba abantu bamfonele kangazi ukuthi wesitsho nini. So amagetsi seqalile ukuhamba, amanzi asilela, akugetshwanga amadamu ayeneleyo. Ungakhangela kudala besitshela ngegwayisha ngani demu. Uthi uyakhangela kwezemfundo, imfundo yethu iyawadeyili ngoba ababalisi kabaholi imali eyeneleyo. Uqede lapho uye kwezempilakahle, i-health system yethu ifile kakhulu, akula maphilisi, umongikazi ngoba kabaholi imali elesizoda bayaphuma ngaphandle kwelizwe ngobuningi. Kodwa uzathola ukuthi umnotho nje welizwe usungama individuals, ilizwe lona ngokwalo ukuthi kade singatezembiwayo ziya ngathi simbonile last time ulo mfundisi lo okuthiwa ngo Hubert Angels ukuthi yena ngokufixa amadili kalobaba ophethilizwe. So sikhangelele ukuthi ngabe instead of ukuthi bebetshontshela abantu besebenzele abantu.
Ekukhetheni amalunga ekhabhinethi lapha abaphathi intambo, ubona uMnangagwa elakho yini ukukhetha laba vela kubandla eliphikisayo LCCC kumbe kwamanye amabandla aphikisayo kumbe sibone ekhetha umuntu ozimeleyo nje ongela hlangothi
kungenzeka kodwa nothi kathesi kathesi kangikhangelelanga ukuthi engathatha kwabe bandla eliphikisayo kakhulu iCCC usengathatha kulabo odasebenza labo kuPolati singathi abazimeleyo kunzima ukuthi sithi abazimeleyo ngobani ngoba umuntu uyabuye ngani uzimele simbone segaxile ilembu labo abaligaxale lelemba lehlukeneyo sakubona lokho ngomthula abantu bathi hayi is a professional kodwa hayi kwacaca ukuthi hayi ube lilonga labo sokangikhole ukuthi singaziqila sithi singabona umuntu esingamjayelanga ukumbona ebandleni labe gijima sese sithi ube ngasilolonga yabe lilunga esenza lokho lalokhiyana esingakwaziyo so ike mina ngikhangelele ukuthi hayi uzathatha ebandleni lakhe
lo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eBhejuli kaZulu obexoxa icingweni leStudio 7 ekobulawayo kusenjalo amakhansila akobulawayo afungiswe ukuqala umsebenzi izolo azafundiswa ngokusemthethweni ukuphathelane lomsebenzi wawo kuhlelo lukahulumende olwe-induction edolobheni leGweru lapho afike khona izolo ntambama ngemva komcimbi wabo. Abedolobho leMtare bakhangelelwe ukugcotshwa lamuhla. Amakhansila la akhangelelwe ukukhetha usodolobho lomsekeli wakhe ngomvulo njalo kubikwa kulokudonselana ngoba abakhokheli bebandla befuna kukhethwe abathile. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele omunye wabagcotshiweyo kobulawayo unkosazana Susan Sithole okhethwe okokuqala esikhundleni sokuba ngukhansila ukuze sizwe indlela akhangelele ukuqhuba ngayo umsebenzi wakhe.
Ya, ngithabe kakhulu njengomama ukuthi omama bemakhandeni bangithembile lami ukuthi lawe hamba njengomama uyemela abanye omama. Ngiyayi ngithabise kakhulu bangikhitha kusele ekuqaliseni ngoba emakhandeni awukwazeki ube ngukhansila ongumama and the first one oqalisa ukungena khonaphana so ngiyazama ukuthi lami ngisebenze ngixhase abanye omama ngibani. Wathi ezithi sithola phakathi kwesigaba sithola usipho kakhulu omama yibo abanjani abahlangana lesipho nxa singakhangela i-everything okuyabe kusendlini kuqondana lomama le-problem yobulawayo eyamanzi nxa sesinamanzi umama nguye ukhangelana nawo so khonokhona nami ngizazama khona ngale ekhansilini ukuthi ngifike ngimuvi imotion yokuthi amanzi aphangise ukuthi ngiqede masinya iproject liyana ezambezi yeter project so yini into esizayimela kakhulu like kukwadlegini mina nge-problem kakhulu esuwa so khonokhwana ngizazama sibili ukuthi simele njengomama ngikwazi ukuthi ingekezo yakhe itholakala laphana umama yikipeti esingani esifuna sifikelwa ngabantwana through that sure so sizazama ukuthi kulungiswe khonaphana naso la ngiyazama kakhulu ukuthi ngibamele sikwanise ukuthi bethole ukuyenza imisebenzi yezandla engatholi ukuthi labo bethole ukuthi begcine izimuji ngoba khathesi amanethizeni azaliwe amaseli ukuthi obaba basebenzi so thina amaningi angikhona bencedekana kuthengisela amatamatisi so lami ngizazama ukuthi bethole layo imisebenzi kwizindlu le imisebenzi yabethole ukuzimanjani ukuthi bephilise imuji
abanye kuye ngaphandle kwabesifazana abatsha abasakhulayo la sebegugile kuye labo badinga yini usizo njalo kulenhlelo obona ingani ungazenelisa njengokhansila njengoba okuningi kufuna ukuthi nje lo mnotho welizwe ube uthuthukile.
Ya, kwabantu asakhulayo ngizama ukuthi khona like emakhandeni namphanda ngibe nenhlanzi ukuthi senginamawadi angu-2 senginamayisenta angu-2 then A1 emakhandeni ayikabi that much ukuthi isebenzi iyasebenza but ngibe singakalungisi i-ground labo leyo sengingenxa ye-delimitation sengile iholi liyana ekuwathi lokhu elobhenela singu watlevi. So mengiti ina singu ngayenda. Kutole ukuti behambe kula training benza. Ama training ngane mwenda. Bebonu kuti benaga wina abanga kutole kuti omu ya kwa nisi wenda neti. Wini zama fliki. Omu ngulu mtizi wota. Betune veti zikona ngali. Ukuti beketa sinapana ave kwa nisi ya usurela inseli mda wa ababari usurela nikula something. Wakakese vashe zima fliki. Lakini kutose ngarabi iti limitation. Ima kanimitisi ngela so sembuni kati sima njansi mkiti experience le ule makandeni ele penuna hale vile incenta so njamu kiti vile incenta lena ibe piti so ama yipu uze betuli mpezi njama yipu wakwanzi kukienza ama sepa ama nema kopra etiste adu lukua akavye mbaya anga handige kacha azi yipu li mtu wakazi kisi
ugoto wa uya tabange nani labes fazana abangene ezikhundleni ze councils
yini ngiyathaba kakhulu ngoba lokhona kusenze lati saba sokuzasenza lati sifane ukuthi njengoba mama singasathanyelwa sizicabangele izinto esizifunayo ngoba khathesi kunzima ukuthi baba nxa ngathathi khulume ngezikomama asimele uyayijinda bayana kodwa thina singomama sizafanisa ukuthi ekisithi lati simela abantwana bethu abezikole singomama ukuthi bethole ama-sanitary pads for free like singafake ezikole kuhambe sebadingina kuma-businessmen ahlala ku-community to ukuthi ngihlale besesikole for abantwana labana but into ngubaba ngikahambe mina ukuthi ngicela ama-sanitary pads for abantwana abangumasombazane.
Hello ke ngu-Councillor Susan Sithole oka ward 11 emakhandeni kobulawayo obexoxa icingweni losithandekile emhlanga we-studio 7 esegweru. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlike.com lilodaba lokuthi ugatsha lwezemithetho olwezimra solunxuse bonke abalendizamtshina labalezindlu ezilentengo edlula inkulungwane ezilikhulu i-$100,000 ukuthi baye emahofisini alolu gatsha ukuyabona ukuthi kumele bahlawule umthelo onganani. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi ugatsha lwezokulima soluxwayise izakhamizi labalimi bezigaba zemathebheleleni lenkabazwe ukuthi bahlanyele amabele angadingi izulu eliningi kakhulu ngoba umnyaka lo uthembisa ukuba lezulu elilutshwana kakhulu. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabulisa Studio 7 iZANU-PF engiyicele ngoba iZANU-PF siyomirekhoda uye kunenkinga iqembu leyihambe kahle kugxekwa uRex ayabadlali ngoba manje leyi qembu leli eyilo elithenjwe ngabantu elivotisayo uma ngabe linenkinga ihlona elenza yonke into ibhede kahle ingathi hambi kahle badlala ngingathini lobantu msaka since ngo-1987 benzakathi sayigxeka iZANU-PF mara singegxeki ngoba iZANU-PF siyiwona eshaya impemba bashaya impembe yindaba uma ngabe benenkinga neZANU-PF kwane beshi kwata bafunganga ibona azange befunge yini emthewe ekhothi ukuthi befunga kumajistrate ukuthi bezenze izinto ngendlela eright abafunganga yini bo manje manje sebenza izinto ezithuba endleleni ababethwa ngani ngoba manje yibo abakhosta yonke lento.
Ngiyalibingelela abasakazi abahle kustudio 7 okhulumayo ngumama uThembeni Mpofu ngiseJohannesburg endaweni yase-Four Ways. Ngokuzalwa ngizalwa emathebeleleni north echolojo. Siyakhala basakazi, siyakhala sisizwe samaNdebele, sikhala kakhulu, siswele lo sesula izinimbe zesizikhalayo ngoba asilayo indawo engeyethu thina. Thina sifana nje lamakhanka afika loba yikuphi, ekhale, edliwe, ethiwe, mayesizinyamazana zabantu. Asazi ukuthi siphephele ngaphi, asifunwa kuyo yonke indawo esizwe samaNdebele. Umnangagwa akasifuni, akasifuni, sabulawelwa izihlobo nabangani nabazali, sibabhekile phambi kwethu. Namhlanje sikuleli lizwe sithithelwa abantwana sibakhangele futhi kuthiwa sihambe siye kithi sicela usizo bakithi. Siyacela ukuthi kade singasizakala njani siyisizwe samaNdebele lathi sibe le ndawo lapho sizakhalela khona. Siyakhala siyacela futhi kodwa ukukhala kwethu angazi kumbe kuzazwakala nini. Lo Nkulunkulu akasasizwa ukuthi sikhala sikhala sikhalo bani. Ngiyacela mpela lami ukuthi lapho sizwakala khona amazwi ethu mhlawumbe ngahamba efika kwezinye indawo kwabangasizwa besincedisa ukuthi lati sibe le ndawo engeyethu. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani Studio 7, injani Studio 7, siyabonga ngenhlelo zenu elisinikeza zona ezimnandi. Siyabonga, siyabonga. Kambe iZimbabwe izasenzani, senzani ZANU-PF, senzani ZANU-PF, khona manje abantu babotshwa ukusa lamalanga lapha eJohannesburg, babotshwa every day abantwana beZimbabwe, kodwa kube kuthiwa silo president. Nangu la uRamaphosa usuka lapha esiyavumelana lento engekhoyo eZimbabwe. Usuke siyavumelana lento engekhoyo eZimbabwe. Ake sizameni ukukhipha lo mbuso lo khona. Umbuso lo khona uzame ukuthi ukhitshwe. Ngiyabonga, likhuluma lo nkosi khona ozalwa eJolotshwe endaweni yaseSusumana. Uye lo khulumayo. Phambili nge-Triple C, phambili.
Studio 7, Studio 7. Hayi, siyambonga uChamisa usebenzile bakithi. Usebenze kakhulu. Sibonge lo mthakazi lawo yasebenza ngoba izano yasiyophatha encane. So, asophatha nje ukuthi ungasola umuntu entweni eyingozi kanje. So, but kuyakhala ukuthi hayi, uma kungasetshenzwa bengabe beluke befake ipressure kanje omqondisi nabochamisa. Phambili, phambili kuzavuleka. Into kumele siyenza kumele angasisole ngoba lapha la madoda azama ukukhulula ilizwe la ukuthi sibe free. So, kungayisiko ngawumthetho nalowo kuzafakwa masinya lowo ukuthiwa abantu okumele angasikhulumi. So, kuyamele sibonge bantu ma abantu benze ukuhle singahlali sisola kuphela. Basebenzile laba abantu kathesi lo muntu obehlupha abantu lo muzwa akasekho ephalamente minus one problem.
Studio 7, Studio 7 ngimini. Bantu baseZimbabwe jikelele nonke, ake sihlaziyeni udaba lolu engizolufaka lapha namhlanje. Ngibuza ukuthi kathi ngoba nje Botswana ithi ilama-foreign abangabantu baseZimbabwe, iSouth Africa inabantu ebabiza ngama-foreign abangabantu baseZimbabwe. Abantu baseZimbabwe laba abaningi bakhona, those are South African origin. Umnango wagwangwasezambia ulibusa njani lelazwe? Ake ngibuze lapha, ake sihlaleni phezu kwalolu daba. Kutoyitoyi ukuthi kahambe kibi bayebulala abalimi. Ma ifuna ukubusa manje thina eMathebeleni sithi kayophanda labana bantu eBalago aze nabo bephila. Yilazo busa khona. Izano ingaphindi ithi zoyenza umlindeli lokho imihlangana eMathebeleni ngoba kuza quphuka imoto like I don't know. Mabe funa ukubona abalingi.
Siyabingele Studio 7 yabo umsebenzi. Kuyadumaza kakhulu ukubona abantu beZimbabwe bephakathi kosizo lunkulu olungani alungele kuphele, kodwa ngithi uNkulunkulu khona one day zwandele uyophela usizo. Ngoba siyababongela bonke basupportile iTripsni Free Election uDlumi Nangagwa, kodwa uzigcoba yena ngenkani. Wavele ngumuntu wa silizwe ngenkani ngoba uyakwazi ukuthi wenzeni yevuma ukuphuma ephila ngenkani kumele abuse ngoba uyakwazi abantu beZimbabwe abasamfoni bonke. Kodwa-ke siyabonga kakhulu ama-African leaders wonke ukungabi khona laphana emcimbini wakhe ukuthi agxamukele yedwa uMnangagwa ezithi uyadansa dansa lo mngane wakho uRamaphosa. So ama-African leaders wonke siyabonga kakhulu into abayenzile ukuthi bengayikhona, babonisile ukuthi ukhetho lukhululekanga okwangempela. UChamisa siyamvuma ende siyavuma ngempela ukuthi uPresident uChamisa uzohlala engupresident wabantu ngoba lesisadi le-African Union bavuma lokuthi ube winile ukhetho, bamphuca ukhetho. ZANU-PF lezizekhe ngeke izekhe kuthiwe vele zingavuma ukuthi isiphathele ukhetho futhi for the entire life yethu ngoba izekhe iZANU-PF, ZANU-PF isizekhe. So ngeke sivume ukuthi ingane zama-ministers ezanu wonke yizo eziphethe izekhe sezithi izekhe izasezele free and fair election. Sivukile ke emaqandeni njengamanje izekhe asiphinde sivote under izekhe singamaZimbabweni. Sesikubonile lokhu ukuthi ngeke sidlalwe izanu isenze izilima kangaka sibele ukuthi sasenze i-election ngaphansi kwezizekhe. UMaZimbabwe kumele babone lokho. Siyabonga.
Studio 7, Studio 7, ngishona njani eliqiniso lokhulumayo. I mean okumangazayo ukuthi izano angazilala buphi ubuthongo phezu kokuba abantu beZimbabwe behlupheka kangaka. Izibhedlela bayazakhela ifike inyama yezibhiya lezo mazibe sebelethe ilentuzana yabo ukuthi bazakhele iy'nto zabo sebezibonga bona ukuthi bazakhele. Ifike yona idle ithathe inyama nabantu abaqhashwayo lapho, qhashwa abanye abantu abantu nje kodwa ilala buphu buthongo ngempela manje ihleli ngesifundo esiyi-1 kona lapho esihlalweni ukuthi kukhona okungayivelela kukhona okungezwakala kukhona okungayisiki okungayilena okungayithupha embusweni ngempela ukuthi izani kanti yona vele kuyikuthi okwenza bona abakhulu bakhona bengafuni ukwehla kuyikuthi kuyini okukhona yini okubesabisa ukwehla amacalabo yini la okubesabisa ukwehla beqede besebenzisa abanye abantwana ukuthi bona babavikele labona khona kungathi bona bebonke babavikele nababantu begijime belebelile bengazi ukuthi bavikela umkhulu umgulukudu wesigebengu esihleli lapha esihlalweni singafuni ukwehla ngendaba sokuthi zona sifuna ukuzivikela phezu kwamacala sesawenzayo sifuna ukuvala amacala sesawenzayo sivala ngokusebenzisa abantwana babanye abantu hayi bantu bezanu hayi siras hayi 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 ninezibindi shem ninezibindi ninezibindi hayi kancane.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika icala lokuzama ugenqula impumela yokhetho ngowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump labanye bakhe abalithumi lasithobaminwembili liqale ukuthoniswa izolo labonakala la kubomabona kude. Umahluli umnumzana Scott McAfee walile ukwehlukanisa abasolwa ababili kade becela ukuthi amacala abo athethwe ngesiphangiphangi esithi bonke lo mnumzana Trump kuzamele bathoniswe ngenyanga ezayo. UTrump wazise ukuthi uzazethulela ubufakazi yena uqobo lwakhe hathi abameli bakhe. Sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu saqala ukumbuza ukuthi kungani usekelo lukaTrump lokhe luqansa yena ibhekane lamacala ambalwa.
Mr. Gandhi, okwenza ukuthi uTrump kungathiwa ulecala usekelo lwakhe lukhule luye phezulu. Abantu abalandela uTrump bayethusa ngoba ngabantu abangomakhelwana bakho ngabantu esiphila la besisebenza la kwezinsuku zonke. Nxa umuntu ecabanga njengoTrump ukuthi umuntu mina ngingamenza lokhu mbe ndulu umuntu eNew York akula muntu ongangibopha kutshengisa ukuthi uTrump uyisigebengu and bakhona abanye abantu abamlandelayo laba abalengqondo zabo ezikhohlakeleyo njengezakhe. Nxa ungumuntu uphelele udinga umkhokheli ungumuntu olomntwana olabantwana umuntu omnyama mbuyiphi ikhala uwazi ukuthi uTrump uhleka izilima uwazi ukuthi uTrump ulezinto zakhe zonke lezi zinyazenzayo ngaphezu kwamacala lawa lawo kathesi. Nxa ungumuntu opheleleyo uyini owenza ukuthi uTrump umvotele? Yikho mbuyele ukuthini abantu laba abasaphutha uTrump bayesabeka yikho abantu abadubula abanye bengomakhelwane ngoba ingqondo zabo zimbi njengesikaTrump. Ububi bekaTrump abenzayo laba bantu abafuna ukumvotela kababuboni ngoba bathi uthiwa uyaqanjelwa kabavumi ngobubona. Usizi nje ukuthi abanye bangikhona sebesemajeli bachiya abantu abo behlupheka phandle. UTrump isigebengu esikade saqala kudala kuloke ephila impilo yakhe yona leyo yobumenemene manje thine abantu sebethatheka sebemlandela ngabantu bona labo ababuhlungu emhliziyweni zabo ngaphakathi kwabo abafisa ukuthi kungabi labanye abantu abaphila bekhululekile yibo abalokhu besekela uTrump. Kwesabeka-ke lokhu ukuthi nxa abantu benjalo awusoziwazi lanxa uzihambela ukuthi umuntu ucabangelani umuntu elengqondo njengekaTrump.
Lo ke ngonkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseWashington State khonapha kwele Melika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Sokuqhamuke ukungezwani kubandla le-CCC kobulawayo kulandela isinqumo esathathwa ngumkhokheli webandla esokuthi kukhethwe umnumzana Douglas David Coulthard ukuba ngumeya okungafunwa ngabanye. ibandla le-CCC lithi amalunga edale le-parlamente azacotshwa lamuhla lanqabe kulabanye abakade besithi kungangenwa edale ngenxa yempumela yokhetho abayisolayo. Amakhansila kobulawayo afungiswe uqalisa umsebenzi izolo azafundiswa ngokusemthethweni okuphathelane lomsebenzi wabo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngu-Chris Gande.